Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhla ka 14 kuLwezi 2022 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Asuze ndaba okungaba kungaba zindaba ngoba into ekhona eZimbabwe into ekhona kumadala ephalamendi nje umhlaba wonke. Kodwa ngoba kunabantu abafuna ukungcolisa imondlo labazayenza engathi into entsha.
Abaphikisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bachothoza umnumzana Douglas Monzora ophiwe imota leplazi.
Yayangisa ukuthi uma uzithi ungu-leader we-opposition, i-opposition kungabantu jikelele abahawulayo wena bese uphiwa lezo zimoto ezinkulu akomesedisi benzi labo lemkhulu.
Kodwa abasekela uMonzora bathi kufanele anikwe konke akufunayo ngoba ukhokhela amabandla aphikisayo edale lephalamende. Abakubandla le-ZANU PF sebehlawulisa uZulu indawo okuthengisela khona impahla ethiyeneyo kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abaphikisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bachothoza umnumzana Douglas Monzora ophiwe izimota ezimbili lepulazi. UMonzora uthi kulilungelo lakhe ukuba aphathwe njengomuntu oyisiphathamandla sikahulumende. Umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe uthi akuqedakali okwenziwa nguMonzora.
Kukhulwe ukuthi i-system yeZANU PF iyarewarda labo benza imisebenzi ethile for bona ukuze ba-achieve goals zokuthi bahlale besembusweni. So okwenziwe nguMonzora kuyayangisa ukuthi uma uzithi ungu-leader we-opposition, i-opposition kungabantu jikelele abahawulayo wena bese uphiwa lezo zimoto ezinkulu akomesedisi benzi labo lemkhulu. Uthi uthungamela abantu abahawulayo. So kulihlazo into kamunzi balihlaze le.
Ye kodwa ngokutsho kwaGebhela uthi uMakhuphe wayele mota la waphiwa kuzobuya njalo lo Gibson umoyi uGibson Sibanda la wayele mota eziphosa ukufanayo laze lezo. So uthi pho yena ke
uhluphe ukuthi uyakukuthole under ama-circumstances asikhumbuleni ukuthi uGibson wayephiwe leyo mota iZANU vele ingafuni. Kodwa uMonzora iphiwe ngokufuna kwabo njalo kuyi-reward ukuthi ubenzele imisebenzi ethile ngoba angithi imisebenzi yakhe isegcekeni. EkaGibson yayivele isegcekeni imisebenzi yokuthi ulwa nohulumende. So babengela isizathu sokumnitsha. Kodwa uMonzora isizathu sokuthi bamnikeze siyasazi sonke sisegcekeni. Njalo abathungameli abako-opposition kufanele babhekisise or mhlawumbe ngithi kuyisifundo kithi ngesikhathi sokubana nxa ulwela abantu usise sikhundlela esithile. Ukuthi kuzokubona kathi yi-leader ye-opposition kasomesedisband kumbe ni-Land Cruiser kumbe ni-Plaza. I-leader ye-opposition umsebenzi wayo is to make sure ukuthi i-government iya-accounta i-parliament ifunctiona kahle. Lapho esikhona asizake sibone uMonzora esilwa nohulumeni ukuthi uhulumeni ulambisa abantu kumbe sibone uMonzora esilwa nohulumeni ukuthi akadilivi kuma-promises abawenzayo. So ukuthi ube ngu-leader we-opposition isinothi Mercedes-Benz kumbe ni-Land Cruiser kumbe i-Plaza.
Umnumzana Fortune Mlalazi ulandela ezombusazwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT.
Ubaba uMonzora ungena nje kulesi sikhundla uhamba lapho obekuvele kuhamba wonke ama-official leaders of the opposition okwakhe sokuphezulu-ke ngoba akakhokheli i-NDC alliance kuphela eyiyo elamalunga ejwayele ephalamende amaningi, usekhokhela nayo i-CCC ngoba lesi sikhundla siphiwa ibandla eliyabe liyilo elilamalunga ejwayele ephalamende amaningi ukwedlula elinye. So njengoba i-NDC alliance kuyiyo elamaningi, lo uba kumonjela usupervisor lawo ama-members of parliament awe-CCC, okusho ukuthi imisebenzi eyenziwa ngama-members of parliament uyayisupervisor. Lokho kumkhipha-ke ekubeni ngusenator we-Manicaland kuphela, kodwa usengena iZimbabwe yonke. Kungakho ihulumende liyabe libona kufanele ukuthi limnike ezinye izikhali zokuthi afanise ukusebenza, ezinjengemota, ezinjengokuthi nxa esephuma aphiwe i-fuel, ezinjengokuthi aphathwe okwehlukileyo kulamanye ama-members of parliament. Asizendaba okungaba kungaba zindaba ngoba into ekhona eZimbabwe yinto ekhona kumadala ephalamende nje umhlaba wonke, kodwa ngoba kulabantu abafuna ukungenelisa umonzela bazayenza engathi yinto entsha. Ungakhumbula nge-inclusive government even ama-ministers awetha e-NDC
kulabanye abantu abathi hayi khonoku kuveza ukuthi uMonzola vele udlelana lebandla leZANU PF, ngakho vele kasekho.
Kuzaveza njani ukuthi udlelana leZANU PF khona kuyizinto akade zikhona yena engakabi kuleso sikhundla? Ngikhuluma ngo-2013 ubaba uMonzola engekho lephalamenti, umama uQube ethiwa iLand Rover Discovery yena leyo engiyikhulumileyo phezu kwe-Ford Everest. Mina engikhulumayo yimi engangiyise kuleso sikhundla sokuhamba lomama uQube, ngiyakufakaza ngokukwakhe ukuthi wayele Ford Everest ayitwa njengo-member of parliament wakoBulawayo, wabuya waba ne-Land Rover Discovery 4 elayibona emapikitheni itshaywa mzana kusuka nomthindo wakoBulawayo. Wayeyiphiwe njengomuntu onguye okhokhela idala leparlamente eku-opposition. Njalo ngiyakutsho ukuthi akusiko kokuqala naye uQube wakuthola, kuvele kunjalo ngoba kuGibson Sibanda. So kusenziwa kube zindaba namhlanje ngoba sokunguba kuMonzola. Njalo amaminista wonala akhona bayaphiwa imoto yokuba ngu-member of parliament. Nxa bengaba ngominista baphiwe yokuhamba emakhaya i-Range Rover, baphiwe i-Mercedes Benz yokuhamba lapho kule mgwaqo e-right. Ingazawenza umuntu oyi-1 yake senemota ezintathu aphinde avunyelwe ukuthi ahambe nge-business class, aphinde avunyelwe lokulalokuya. Into ezikhona kuhulumende weZimbabwe.
Umnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT. Besixoxa laye eseHarare. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lonkosazana Thokozani Khuphe labanye ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Kodwa abasekela uMonzola bathi kufanele anikwe konke akufunayo ngoba ukhokhela ibandla eliphikisayo edale lephalamende. Kuyaxokozela emkambo omkhulu koBulawayo okulamalunga ebandla leZANU PF anika abanye babo indawo yokuthengisa impahla etshiyeneyo. Lokhu sokuthiye abathengisa emkambolo osenzikini yedolobho leli bethithibele. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Labo abangasekeli ibandla elibusayo sebesele bethengisela lapho okungavunyelwa khona yikhansile yakoBulawayo, okwenza basebenze bexotshwa ngamapholisa ekhansili. Amalunga eZANU PF athengisa emkambo athi abhalisa abalamakhadi ebandla leli njalo abhadala imali engamadola amabili, i-$2. Unkosikazi Sibusiso Ntuli othengisa emkambo uthi baphiwa indawo zokuthengisela libandla leZANU PF lapha abathengisa bekhululekile.
Thina laphana ukuze sithole izindawo iZANU ibuyile ikhulumisana labantu ukuthi abantu bahambe bayeregister. Sahamba sa-register besithatha sihamba khona ngale. Sitheso siregistile, babuya-ke lapha basitshela ukuthi silandele imithetho yabo. Yikho ukuthi siphegelwe, besitshela ukuthi senze lokhu lalokhu sikwenza. Abanye balindawo ngenxa yokuthi yilabantu ababesithi bona bangeke basetshenziswe yiphathi. Kodwa thina sikubongelayo ukuthi khathesi siyasebenza ngoba i-City Council ayisihluphi. Kule ndawo lapho i-City Council engafuni khona, lathi kusuka kusixake nxa abantu laba abagijinyiswa yi-City Council besendaweni ezingekho right bebaleka bebuya kithi. Kodwa u-5 Street wonke sibili yithi thina bebandla esiziphetheyo.
Unkosikazi Molen Simango, omunye wabomama abathengisa emkambo, uthi bathengisa bebaleka ngoba bengelandawo eqondileyo yokuthengisela.
Hlangana lohlupho lwabo makhokho basithwele nzima sithengisa sithethe impahla zethu ngezandla. Amatamatisi kusifa kube yini konke kuyafa konke sikuthengisayo. Kodwa kunabanye abantu abathengisayo kwezinye indawo bathengisa behlezi kuhle bathi bona bangabezandla. Sithwele nzima kakhulu ngoba bathi bona balamakhadi.
Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi njengenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa, kabavumelani lokuba abantu babhadaliswe ukuze bathengise ku-5 Avenue, ngoba uhulumende evalile indawo le, ukuba abantu bathengisele khona, ngakho lokhu okwenzakalayo akukho emthethweni.
Oqala u-5 Avenue kaka design network, kuba indawo yokusebenzela. Abantu bayasebenza kodwa kuloyo kwathola phana kule COVID bavala, uhulumende wavala kakavulwa ukuthi abantu basebenzele. Kodwa ke siyazi ukuthi abantu bazama ukuziphilisa. Ngokunjalo kulabantu asebethatha amathuba besithi abantu babhadale izimali ukuze bavikele bona. Yinto engekho emthethweni eyenziwa ngabantu abanjalo yokugebenga.
Umnumzana Mlandu Ncube, ukhansila ka-Ward 1, uthi uhulumende wayevele efake umthetho wokuthi ku-5 Avenue kungathengiselwa. Bona balendawo abazilungisela abathengisayo edolobheni.
As njengedolobho lakoBulawayo akula ndawo zokuthengisela emakethe laphana ku-5 Avenue, ngoba kuvele kulomthetho nje owavela kuhulumende owathi abantu bengathengiseli ku-5 Avenue. Yikho nje sibhizi silungisa indawo lana okuthiwa ko-Bactors ngale e-Terminus lane phansi lase-Terminus lane ku-3rd Avenue ukuthi labo abathengisayo baye.
Abebandla le-ZANU-PF beqala ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo, banika abalandeli babo indawo zokuthengisela kusukela kuJason Moyo kusiya kuHerbert Chitepo, u-5 lo-6th Avenue. Umnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee lebandla le-ZANU-PF, uthi ibandla lakhe alephuli mthetho njalo uyaqala ukuzwa into enje.
I-council yiyo epha abantu indawo zokusebenzela emamakethi ngale. Ngakho ke ukuthi kuthiwa kulabantu abanika abantu izindawo zokuthengisela besebenzisa amakhadi ezanu-PF, ngikuzwa namhlanje njalo sengike ngakuzwa nje kungamahungahunga kwezinye indawo. Kodwa thina njengebandla lezanu-PF asiyenzi into enjalo, asihambi sinika abantu into engasiyo yethu. Nxa kulabantu ababesenza njalo babesenza ngokuganga njalo bezenzela nje bengasho ukuthi bathunywe inhlanganiso yethu ezanu-PF. Ngakho ngiyakwazi ubana umthetho ulakho ubana ukulungise khonokho. Njalo kuyamangalisa nxa usethi kulabantu bekhansile okhulume labo bathi bona kukhona kuyenzakala kuyaphila sibili. Pho nxa kukhona kusenzakala kuphila benzani bona ngakho lokho, ngoba yiwo umsebenzi wabo kumele ubana bakulungisise khonokhwana.
Abantu abaningi sebephila ngokuthengisa impahla eZimbabwe ngenxa yokugugudeka komnotho okwenza ukuba amakampani ehluleke ukwenza impahla. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lusegudwini udaba lwendlovu emhlanganweni owe-Convention on International Trade in Endangered Species, CITES, osungulwe edolobheni le-Panama City namhla. Iziphathamandla zeZimbabwe lazo zise-Panama lapho ezizama ukuncenga ukuthi ilizwe livunyelwe ukuthengisa impondo zendlovu ezigciniweyo. Intatheli zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika aguqela eleZimbabwe kanye leBotswana athi awaphatha kahle ngendlela yenhlanganiso ye-CITES efuna kulawula ukuphathwa kwendlovu emazweni abo. Amalunga enhlanganiso ye-CITES lokhu esala ukuthi amazwe afanele eZimbabwe, Botswana, Namibia kanye le-South Africa athengise inqwaba zempondo zendlovu. Umhlangano oqhutshelwa ePanama ukhangelele ukuthi uhlaziye lolu daba. IZimbabwe kanye leBotswana zizwe ezihamba phambili ukuthi kuvunyelwe ukuthengiswa kanye kwempondo zendlovu ezatholakala kundlovu ezazifelayo, kukanti ezinye zathathelwa abazingela ungekho emthethweni. Umnumzana Kabelo Sinyatso, okuhlanganiswe eziphathamandla ezibona ukulondolozwa kwezendle ngezansi kwezwekazi le-Afrika, uthi bazabonisana lo mhlangano lo ukuthi amazwe ayisadiki kumele ayekelwe elawule ukuphathwa kwendlovu.
really our call and plea to further.
Siyacela amazwe abahlanganiswa yesayitis ukuthi atshengise ukuthi thina njengamazwe abesadat esiyithi esilendlovu eziningi kumele sibe lelizwi eliqatha ukuthi inyamazana lezi ziphathwa njani.
Elezimbabwe kanye leBotswana yiwo amazwe amabili alinani eliphezulu lendlovu kuzwekazi le-Afrikam. Ngonhlangula elezimbabwe lethusela ukuthi lizaphuma uhlanganiswa yesayitis ngoba ingalaleli izikhalazo zamazwe athwaliswe nzima ukugcina indlovu eziningi. Obona ukulondolozwa kwendlovu emazweni afana leBotswana, Namibia, South Africa kanye leZimbabwe, uMnumzana Neil Fit uthi ngaboni ezinye izikhalazo zamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika ziphumelela ePanama. Kodwa uthi kulesidingo
I do think it needs a total rethink.
Isayitis kumele intshintshe indlela eqhuba ngayo. Sekuningi osekwantshintshayo lokuthe le nhlanganiso yabunjwayo. Kodwa kuba nzima ukuthi amazwe aweSouthern Africa aphiwe wonke akukhalelayo.
Umnumzana Oscar Nkala laye obona ukulondolozwa kwenyamazana emhlubulweni ongezansi kwezwekazi le-Afrika uthi udaba lwendlovu kumele luphathwe ngobunono obukhulu emhlanganweni wePanama.
Ngoba izinqumo ezizathathwa laphana zingathathwa ngabantu bebuya ngomoya wepolitiki kungaphambaniseka izinto eziningi. Nxa sikhuluma ngendlovu lapha eSouthern Africa amazwe amaningi basele ukuthi bona hayi indlovu esilazo seziningi ukwedlula inani esingakwanisa ukuligcina. Kodwa imele sikhangele ukuthi amafiga zona lana esingadiwa ama-population estimates avela esiwatshelwayo namhla ukuthi hhayi eZimbabwe indlovu zingaka eBotswana sezingaka. Avela kubo ohulumende bonabo abayibo futhi abaphinda bathi kona hayi indlovu zethu sezanele asithengiseni.
Unkala wesabela ukuthi ukuthengiswa kwempondo zendlovu kungabona inani lenyamazana ezizingelwa okungekho emthethweni liqala njalo ukuqonga.
Basikhumbuleni ukuthi kuze kwenzakale okwakuthi kuze kuthengiswe ezakuqala ngo-2007-08 ezathengiselwa eJapan ngamazwe agoqela iBotswana leZimbabwe nxa ngaphambanisi kwenzakalani. Kwathi ngemva kwalokho kwalandela isivukevuke esikhulu izinyamazana kwabulawa indlovu kwabulawa amabhekobhejana kuze kufike namhla i-epidemic yaqala khonapho ngemva kwama-off-sale wanlalwa kuthiwa i-one-off-sale lokho sidila lama-effects ayo.
IZimbabwe lamazwe angumakhelwane ake avunyelwa ukuthengisa impondo zendlovu ngomnyaka ka-2007. IZimbabwe, Botswana, Zambia kanye leNamibia ziphakathi kohlelo lokubala inani lendlovu zona izibuka zidlula inkulungwane ezingamakhulu amabili i-220,000 emazweni womane la. Amanye amazwe awe-Africa athi iBurkina Faso, Senegal, Equatorial Guinea kanye leMali afike emhlanganweni we-CITES ukuyaphikisa ukufakwa etafuleni ngamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika esithi kakumiswe ukuzingelwa kwendlovu. Ngisidubo indaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.
Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky namhla wethekelele idolobho le-Kherson elisanda kukhululwa libutho lakwele-Ukraine. Kodwa ele-Russia lona lithi lasusa ibutho lalo lisenzela ukulungisa okunye elikufunayo. UNathan Lemekani Nyirenda, odabuka kwele Zambia, obefunda kwele Russia, usebulewe kwele Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Zambia lidla amalahle ngoba uNyirenda wayevalelwe entilongweni. Akwaziwa ukuba wangeniswa njani kubutho lakwele Russia. Abezempila kahle bakhuthaza abantu eZimbabwe ukuba bahlolwe umkhuhlane wetshukela. Ngokubikwa ukuba kulomuntu oyedwa phakathi kwabalitshumi olomkhuhlane wetshukela emhlabeni wonke jikelele. Umlondolozi Ndlovu usethulela leli loludaba.
Lokhu kwethulwe ngodokotela labonge esibhedlela esizimeleyo eHarare ngosuku lokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wetshukela olowelt diabetes day. Bathi umkhuhlane wetshukela utholakala ngokudla kwalezi nsuku njalo umuntu lakho ukuthapha ebazalini lakubokhokho bakhe. Umongi unkosikazi Brenda Ndlovu uchasise kabanzi ngomkhuhlane wetshukela. Uthi kumele uzulu weZimbabwe enanzelele ukuba uphila njani ukuze enqabele lomkhuhlane.
Kakhulu ebantwini abaletshukela nganje ukuthi abantu behlale bekwazi ukuthi bami njani ukuthi uhlale ukwazi ukuthi ulethukela kumba ulathukela ugqakathekile nga ulethukela ukwazi ukuthi ithukela lakho likustage sithi.
Abantu bayabuya namhlanje
kakhulu abantu bagcwele bayabuya kakhulu
kwinele ukukhuthazayo ebantu abangabi lethukela abaphandla angabafuna
abantu abangalathukela sibakhuthaza ukuthi khona khona i-diet especially ku-diet ngisho ukuthi abantu behlale beku-diet ukwenzela ukuthi ithukela labo linjani linga bengashusha lethukela abalemzimba aba-overweight siyaba xwayisa kakhulu ukuthi i-weight zabo ziyehle zibe siyabatshela ukuthi khona nxa umakages amangaka uyehla ngamakages amangaka ukwenzela ukuthi ungabanjwa lethukela masinyane.
Lokhu kugcizelwe ngudokotela Peter Hardeve othi umkhuhlane wethukela ulakho ukuphazamisa indlela abantu abaphila ngayo. Omunye umongi unkosikazi Mafu okade ehlola abantu esibhedlela lesi ukhuthaza uzulu ukuba azimisele ukuhlola umkhuhlane wethukela.
Ilanga lanamhla liqakathekile kakhulu ebantwini abaphila belethukela. Ilanga lanamhla abantu babe betestwa ithukela bebonakala ukuthi ithukela labo lime njani, befundiswa kule education ebaphiwayo ukuthi baphile njani ngethukela, kuyinabele bekwenze ukuthi baphile bele mkhuhlane wethukela. So lilanga eliqakathekileyo kakhulu ngoba ithukela nxa ungaphiwa ulwazi uyakwanisa ukuphila lalo iminyaka eminingi. So ilanga lanamhlanje liqakatheke kakhulu ngoba siyanika abantu ulwazi ukuthi abantu babekwazi ukuthi bangaphila njani balo mkhuhlane wethukela.
Bayabuya yini abantu namhlanje nxa sikhangele ukwenzeka namhlanje?
Yes, abantu bayabuya kakhulu, abantu bayabuya kakhulu.
Ukubikwa ukuba abantu abaningi eZimbabwe bahlaselwa ngumkhuhlane wethukela, inhlanganiso ye-United Nations ibika ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezingamakhulu amane 460 million emhlabeni wonke jikelele abaphila lomkhuhlane wethukela. Inhlanganiso le ithi liyakhuphuka inani labalomkhuhlane lo olakho ukwenza abantu abeyiziphofu begule umkhuhlane wezinso owenhliziyo leminye, abanye baqunywa inyawo ngenxa yalomkhuhlane. Uzulu ukhuthazwa ukuba ahlale hamba-hamba kumbeze lula ukuze engahlaselwa ngumkhuhlane wethukela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umntwana ophuma esabeleni seCholocho oleminyaka eyisithiyangalonye 9 obezithwele ngemva kokudlwengulwa ngocatshangelwa ukuba nguyise ubelethe umntwana oyinkazana namhla ekuseni e-United Bulawayo Hospitals. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuba odokotela bamncedise ukubeletha ngokuhlinzwa i-cesarean section. Ubaba womntwana lo wabotshwa ngemva kwesehlakalo lesi, njalo umntwana ubengakwazi okwenzakalayo ecabanga ukubana ulomkhuhlane owenza isisu sakhe sikhukhumale. I-Studio 7 ixoxe lodokotela uJafet Moyo ukuze asichasisele ngokwenzakala emzimbeni womntwana ozithwalayo.
Emntwaneni omncane kuba nzima wesimakhulu ukuthi umntwana abe ngakwanisi ukuthi enze afanele kwenze, engakwanisi ukuthi edlale nabanye. And then nxa sesifika laphana yona ngokwayo isisu amanye izehlakation enjengabo-BT lokunye nje okungiqondane abantwaneni laba abasanda ukuzithwala okokuqala kuya phezulu, nxa sofo kuya kuncane, indlela incane, indlela engakavuthi ukuthi khulu ukuthi ingakhuphe ongumntwana. Uthole ukuthi mane umzimba wakho uyavithizeka imantwana bevela lokuthina sithi ama-30 lama-40 degrees zothathi ngaphansi sezidabukile. Kwesinye isikhathi ebantwini abangatholi okufaneleyo uma ehlelelwe ngikhaya mbeni osekhaya khona ngalo isikhathi sibe sidelwe ngaphansi izitobeletheni qalisa ukubona ukuthi umthambo susuphokithi nakona ngamanzi.
Kulalo lo ngikubamba umlomo khonapho dokotela, kulalo lo umntwana le-9 ubelethiswe section 3 yiyo yini nda eyokuthi kuncela imali abithize ingaphakathi
iyo sibili lo lenhlanhla mini yisehlala sibili, but ngithi ngomunye lo othola ithubu lokuthi yona ngalothi umuntu lo zithwele urazwa abelethiswe ne-operation. But bese kuthola ukuthi ujwayele ukuthi into lezo zenzakala ezindabeni abantu abangathandi ukukhangelwa izibhedlela, abathanda ukuthi bona bazikhangela bona. So azange hlole nasithi umuntu uhamba ukuthi futhi uhamba kona every 9 months elu-right umntwana obuya lero umntwana onganani besides ukudabuka ngaphansi. Uyathola ukuthi kule mthambo eyiye controller eyenza ukuthi unyawo luhambe kugcina le mthambi yani kuna mathambo abangaka ayalimali
dokotela obza ukubana abantwana bangene enyangeni besasebancane 9 years umntwana kumbe kulezi nsuku sebengena enyangeni
hayi lo ongena esenyaka leyo akhuhlane lo aso ukuthi sokuyinto ekhangelele ukuthi siyese senzakala lo umkhuhlane obrush fever ukuthi isithathi okuhlela khona ukuthi umuntu sengena kusuba kumachua ingathi ukuthi lunge isikhathi singakafiki mina sekuthi uyaqhasa ungena esikhathini ngabo 13 years between that years 2 and that ungabona ukuthi sengicasa ukuthi yobo 8 9 years ukuthi kwenzale ukuthi yiphuthele enzakala lapha ukuthi umuntu lo umntwana lo ehingela sinayo emiphayi akhospona kumbe nimise lokho ungena kuze kuyefika ukuthi isikhathi wona sesirayikha kesesidopping it
uDokotela uJafeth Moyo exoxa leStudio 7 ngocingo ekubulawayo. Umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zomhlaba wonke jikelele ukhangelelwe ukuqala ngensonto elizweni laseQatar, kodwa balutshwana abantu abazwakala bekhuluma ngawo edolobheni lakobulawayo. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umlandeli womdlalo wenguqu uWashington Sibanda uthi isikhathi umncintiswano wezwe zomhlaba ozadlalwa ngaso yiyo imbangela yokuthi ukhanye angathi abantu abalantshukuntshu lawo.
Considering ukuthi this time around World Cup izadlalwa ngoDisemba, from November up until December, I think isikhathi esingajayelekanga. Bese kwazi ukuthi all along World Cup idlalwa June and July. So laphana ngoJune and July kuyabe ku-off-season kuyabe kungela lutho. So bekumnandi ukuthi abantu babe le-interest ibhora abalibukele. Kanti sesilalele uDisemba abantu bacabanga into eziningi uDisemba isikhathi sokukholisa into ezinjalo. And besiphakathi kwe-EPL people they still enjoying ngama-local leagues. So noma sesifika ku-break sokuseba le-World Cup, I think it makes it more difficult for abantu because abantu kathi sebezikholisela ibhora leli likhona. Xa sesiya ku-break sesiya ku-World Cup, I think it has really affected that. So for me, I think konjani ukuthi ishiftiwe. Since this time around yabisekhatha yadlala from November to December, I think it's summer it just affected abantu ukuthi bangabi le-interest liyana le-hype liyana thi silayo iminyaka lezi.
Wothengisa impahla zemidlalo uDaniel Bingadadi uthi lo nyaka akuthembisi ukuba ingenza imali ngokuthengisa amakawuso amaqembu azaphatheka emidlalweni ye-World Cup.
Kanti basila amarwe because people they are not asking for ama-replicas because they don't that vibe is no longer there. Like that vibe i-World Cup yenzekale e-South Africa people have got that motivation and vibe to follow all the teams. But this time it's very low.
UKeith Tsapi yena uthi imbiko yokuba kulabantu abagqilaziwe ngesikhathi kusakhiwa inkundla khona le kwelekhatha kanye leyokuba kule mithetho ecindezela amalungelo abantu lakho kudale ukuba abathandi bomdlalo wenguqu bangabi lothando le midlalo yalo nyaka.
I-World Cup le has been super ngama-unit zama-human rights. Ngale kwatha kule zinto eziningi ezingavunyelwe. That's in other countries ku right singathi like into zama MLS abuse or things people have been transported from other countries, African countries, sebenza khona le bangabhadali. And then people are now raising those issues now, so say 10 days to World Cup iqalise la kusasebenza even useblatho khona leso sisivume ukuthi baby we proved out ukuthi siyenze World Cup ngale kwatha because of ABC and D. So I don't think we could a fever in a day. It's a World Cup, you understand, but a fever in a day, how would I? People are not scared, which is humble when I did. Why is it so good when you do? They want to go for 5-10 years, a jail.
Intatheli yezemidlalo uThandiwe Moyo uthi usekela wonke amaqembu amele izwekazi laseAfrica njengoba eleZimbabwe lingekho kulo mncintiswano.
Siyayibona i-World Cup yes and ama-remote khanya soze sibe nawo kodwa kungasenani sifisele kuhle ama-African countries azadlala. Sibafisele okuhle bona abakade besirepresenta kubo-EPL ngabasirepresente sese-Africa khathesi. So
let's represent the Africa, so we wish them all the best. Wasebenzela ehhovisini yeqembu leBulawayo njalo engumlandeli weqembu leManchester United uSihle Nyathi yena uthi uzasekela loba yiliphi iqembu elilabadlali abadlalela iqembu leManchester United.
Obviously very sikhayela ama-team ze-Africa, nothing else really. But mostly mna vele Brazil yiyo phambili. After Africa then Brazil. Obviously ngifuna uFred nguye nguye njalo. number one supporter. So ngihamba la yonke iplayer edlala iManchester eyadlala ingapha.
Inthathele izindaba yezemidlalo. ULove Modube uthi lo nyaka amaqembu aphuma kule Africa lawo alalo ithuba lokuqhuba kuhle kumncintiswano lo.
Siya ekudlaleni lapha, ngibona ngani eyalo nyaka kungaba yicompetition esingathi ivulekile, is an open.
Good Life Talk namhla sixoxa ngomkhuhlane wetshukela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngugaino kumede Saidi. Ngisithi asidibaneni ngo 6:30 ekuseni kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 6:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.